Intebukala singafuna ukuthi sitshele uZulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi kuyaba le-speculation ku-social media, like last week edlulele lapha kwagcwala information ku-social media esithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. And then emangalisayo that is namanye ama-service station bayesebethola se-imeseji leyana nabo sebeqalisa ukutshintsha ukukhweza intengo ye-fuel. So siyaba-advisor ukuthi i-social media iWhatsApp, iFacebook, ayisiyo official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonokho. Whilst iqakathekile ukuthi ibe khona, kunezinye izinto ecommunicator kuhle, but not always, yikho sifuna babekwazi. Okwesi-two, iqiniso, intengo yezinto seyikhwelile, indawo eziningi uyafika bethinta ama-prices on daily basis. Nxa bethenga, siyabakhuthaza ukuthi shop around badinga indawo ethengeka kuhle. Then okunye kulama-shops amanye ayathengisa ngerandi, athengisa nge-use, athengisa ngepula, bathengisa even nge-RTGS. Nabo siyabakhuthaza ukuthi nxa bethenga badinga ama-prices kuma-currency wonke, babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo ngeyiphi, bahle basebenzise yona ukuthenga izinto zabo.
Lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu, njengoba sizwa kuthiwa lento ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebefuna ukukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abale-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.